yinto ebigatshangelwa kakhulu zingcwethi laye uzulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse-South Africa ukuthi ungabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho-ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane. Esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, iluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi iluphi. Ngakho-ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi, hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu weBed Bridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe, ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kokuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe le border, kumele ikakhulu yona iBybridge, ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into. Abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikelekwe. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungaze uyivalele kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenile vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi ibivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Esingakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa, bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa.